Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli izindaba u-Itai Dzamara. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe, i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Okhulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni kodwa oMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Embikweni awethule izolo uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeso sokumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzana uPF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu ngumnakakwa kanye lemsebenzi yenkohlakalo aphatheke kiyo. Umphathintambo obona ukukhitshwa kwembiko uDr. Jane Fan Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthethweni leMelika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitsheso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitsheso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wethesa uMnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje eZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yezitsheso zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwezitsheso zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuyathembisa kakhulu yikho akade sikukhalela. Asikhuthaza elemelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi elemelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwanga phambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasuze baxolelwe uhulumende wethu engikaguqulu izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano ebulenjini namuhla lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kwindaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba lweZimbabwe alukantshintshi, kodwa indlela esiphatha ngayo izitsheziso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izijeziso ezintsha ezigqinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kwinkohlakalo yeZimbabwe. Ekwesuleni izijeziso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli yethula minyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izijeziso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ole-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izijeziso lezi zingaphansi kohlelo lwe-Global Magnitsky Program olusekelwa lidale leCongress. Abafakelwe izijeziso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bakuqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga, labanye abakubandla lezanu PF kanye lamankampani ambalwa. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara, yena osele minyaka esishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshonaphi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla iAmnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhla ka-9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgcibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Vongai Chikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lokhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhethwa ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Chikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba. Njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinika ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthuba bazo ukuphi njalo kuyini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungiswe indaba yokunyamalala kukaDzamara. Kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
ngumthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera. Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye noPaul Chizuze. Acho ukuba batshonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelele ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelele ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, umongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethule amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intathelizindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa. Abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala uselixhegu, kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they've managed to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought his cut, man. Even last quarter, the previous quarter, president bathola 1.2%, 3% growth. You've done excellent. Udo Biden is 5.25%. Kulezi into amele ukuthi azikhulume, angazi kumbe umuntu ithena yakhe, but it has to resonate with abantu namhlo ukuthi bezwe bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi zinto eziningi ezingakhulunywayo which are usayithi yabantu. Ngokuba lixhegu kwakhe uJoe Biden, abantu abaningi bebelieve ukuthi uKamala nguye bengupresident ukuthi ungiyonza olungiselele ukuba ngupresident. And uma ungumuntu oku-right wing sukhangelela ukuthi uKamala usesibuse 4 years engaze bewine futhi uyawina, uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani
khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngale indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli. As close as the election is expected to be, uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy. Ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York wathi bemsuka ngumama lwana wathi ya mna phela lakwazi phela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hayi yavele kathesi sekuthiwa kabhadale usedliwe. Wathi ali akwazi ukuthi kakula muntu ohlale le mali enjalo kathesi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela. So yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe i-screen and then amapointi kaBiden engasawiluhle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagesi eseKariba Hydropower Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa ukuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. IZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela eWange le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela, njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lwamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sibanda.
Ungakunye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, i-climate change, kwenza ukuthi izulu lingasani. Nyaka kuzabe kuvele kuhlangene kuzathi indlala, sithi ukufelwa zinkomo, sithi kuswela amagetsi, kuvele kunjalo izulu alinanga. And of course kujwayeleke ukuthi eCaribe ngale nxa izulu lisina kuhle, umfula uzeze ujwayele ugwembe, ujwayele ukugcwala ngabo May, kodwa lo nyaka angiboni vele kuzayenzeka khonoko ngoba izulu kalini. Yikho khonoko esikhuluma ngamasitina umumo womkhathi uguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udubo lolu?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka, saqala ukube sisenza amanye imizamo angathi mnama alternatives awe power generation. Ekumele ukuthi njengelizwe ngabe siqina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe yawe alabantu ale ayenza lokho sokuthi sustainable energy. Engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la ipower generation company kunje songa iyasebenza lezakhamizi ifakela abantu amasola ngezikwelede kwenzela ukuthi bangabile overload efuna ukuthi amanzi ama generation ngale ibe nenge.
Imizamo enziwa ngohulumende ukungisisa lolu dubo liyibona njani?
Independent power producers amanye asiphiwe ama license esikholela ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ugenerate amanzi labo, ngoba nxa sebengabe kungenzanga njalo lonyaka sizahlala sinyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yokuguquka komkhathi ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kwele Zimbabwe elithi kumele zesule zonke izijeso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazwe elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngele Melika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu sixoxe lomnumzana Kudam Saka okubandla leZANU-PF lakwinhlanganiso esekela ebandla leli eForever Associates Zimbabwe, othi abantu bonke kwele Zimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo owayekubandla leCitizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlwangu, njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMunsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le enzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions, labanye abathize abagoqela abanye ababaqama ngokuthi nibarigama election, into ezwisa usizi. Into ethina kade siyikhangelela njengezulu leZimbabwe yikubana ama-sanctions lawa ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijeziso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibe sihamba sibe kuyafanga ukuthi uyakudriva imota iyabe ibambi i-handbrake, but thina sibe siyidriva leyo mota ibambi i-handbrake, so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Mzaka lapho ukuthi hhaku kulahlelwe katshana izijeziso lezi, wena uthini?
Njengenjalo abantu beZANU-PF bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. I-America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani la angisela budlelwane. Kunje lami ngingu Fortune Mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana uMsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye uDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye naye imali kumbe angibolekisani laye. Uhlupho lukhona eZimbabwe lukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu beZimbabwe, ama-sanctions obusela ama-sanctions obudlwangudlwango ngokutshaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni kochelo zo politics. Yiwo ama sanction amakhulu esikhala ngawo. Silesifiso sokubana alibana iZANU PF lokuthungameli bawo bayawakhipha la ama sanctions ebantwini baseZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi lapho uyazwela baba Msaka ukuthi udaye ama sanctions amakhulu kumbe ngithi izijezu zenoto ziphakwe labantu libandlela eZANU PF. Kune uthini ngakhona
lokho? Lokho kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporter iAmerica ulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale le ilizwe. Kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi. Ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu ukuthi hayi iZANU PF yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa.
Kusanga ukuthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hatshi abantu bakwele Zimbabwe. Lapho-ke uthi hhayi phela lapha elemelika likhangele lokhuyana kumhlabathi njengoloku uhlala kukhulunywa ngabantu beZANU PF. Wena uyibeka kanjani khona?
Umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi. I-America kayitshontshi golide eZimbabwe. I-America kayitshontshi ithimba elupane. I-America ayitshontshi diamond eZimbabwe. I-diamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo Msanga sihawula namhlanje sizalwane zeZimbabwe. Amanye amazwe ase-Afrika adlokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya. Yebo abavumelani entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana soku isikhathi sepolitiki. Ungakhangela la eSouth Africa kula ma-election lonyaka. Abantu be-EFF bayakhampena freely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo oPatrick Nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana. So-ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Yamzomzaka ukuthi lina kuZANU PF yini abathakathi bezigodo sibili liloya kusemini hayi khona ukuthi ngamazwi aliphakela izijezo zenotho.
Ukubana umnumzana umlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu. Mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho? Imizekeliso yakhona ingaphi? Njalo kulelizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language? Wonke amazwe e-Afrika ungahamba kathesi khona le-DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abalama-sanction.
Lapha lizwe umnumzana Kuda Msaka okubandla leZANU PF lenhlanganiso ye-FAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe kweZimbabwe njalo owayekubandla le-Triple C bebexoxa ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo, umholi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo e-Studio 7 ukuthi lolu sizo alukafinyeleli abanengi eMathabeleland North.
liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleni north umumo omubi indlala ibhahile uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala nyakenye abantu abavunanga kuhle lo nyaka khona isimo sibi okumangalisayo abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla abantu bathwele nzima abakulanda abazayivuna izilimo sezithile ngaphandle kokutsha kwezilimo izifuyo ziyafa amanzi yaphela emachibini emadamu indlala ibhahile sibili kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende
uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele liyazibona yini lezinhlelo khona ngapho eMatnorth
kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla ngitsho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla njalo isiqiniseko sokuthi bazakuthola kasikho ngokubana kuvele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kulendlala ukuthi enze njalo engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala so siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva asiboni uhulumende ekwenza lokho njalo futhi njengoba ngijilo kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke hathi kuhlekana elithizela abantu
umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokeli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa lontungameli Nkomo e-Studio 7 esecholocho okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu abalaleli be-Studio 7
Sifinyelela inkundla ngithi ngiyijona njani basakazi yebo siyabezwa abantu bezano ethi khona iZimbabwe is a sovereign state but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe kunceda ngani abantu ama-citizen elizwe kambe lokhu kuba i-sovereign state kwabo yikwenzani kube lokhu behlukuluza abantu ngakho yikho abakhuluma ngakho yiku-abuse abantu yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vela bayazi lokuthi bafuna nivela abazi lutho laba
siyabonga sifingelele ku Studio 7 sifingelele ku Studio 7 njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle sikufunela ukukhuluma into esizibonayo thina hayi sibe sikhangelele ukuthi ibandla le CCC liza sikhiphe ebunzimeni lathi sikwanise ukusebenza manje hayi ukhanya izanu iya la ukuthi kubuse omunye umuntu bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe into abayifuna bafuthi bebelokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingelancedo izinduna ubuduna ukukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona sasingakwazi induna thina kuthiwa ngiyezanu but kathesi hhayi izinduna zonke njengokwezanu nje lokho kuzinduna eblawayo nje nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintsha iblawayo ibe kahle ugodadi ongowe-CCC hhayi uyasebenza lubaba uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala kalandanga uzotshontsha ulande ukuzolungisa kafani labantu bezanu abazotshontsha ngupholayithi enkulumane 5
siyabingelela siyabonga kuyadanisa kakhulu ukubona abantu bezimbabwe phakathi kosizo olungaka izanu PF le khona eholwa ngoemazomnangagwa isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezani bona abancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafakwa intando yeningi mawuthi wabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu mbe ababathembisa yona esikhathi bebakhankasela ukhetho ine bavuka bathi saka kuyo ilay eyokuthi badilize ama opposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula lelizwe yiyo kuphela into yezani.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngutabo kancube, ngisithi lisale.